Soku isika atisendaba ku VOA Ndebele.
Linga libuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesine mhlazi ku 30 lwezi 2023 ngu Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo elizweni.
Kita ngapa kuzwana kuthi kwa si yakhankasa lokhu sikhuluma labantu koBulawayo, eSingal North, neWangeni Eastern Province.
Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abemandla leCCC banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga.
Kande engingakutsho nje loko kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi ngesilungu at the moment ku-opposition leadership. Engingakutsho ubuqotho obukhulu yikubona le ZANU PF ingani iyatanaza iyakhamaza.
Umanisipala wakoBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula 150.
Kuzananzelela ukuthi abantu laba abaphi lo 18 njengona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe le-accountability loba bengabe bedalisana.
Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini le ntombazana eleminyaka ephansi kwelithumi lasithoba minembili 18.
Dolobho laboBulawayo sikhangelele ukuthi senqabele imkhuhlane lo wekholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lokwamanye amadolobho.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Imikhankaso yokhetho lwama-by elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijeneyo elizweni. Ukhetho lwama-by election luzaqhutshwa mhlazi ku-9 kunyanga kaMpalakazi. Kulama-by elections alichumi lane 14 awamalunga edalele parliamente, senate lekhansili. Ezigabeni okuzenziwa khona ukhetho kubikwa kulokuthulwa okwamanje lanxa kulokufuthelana phakathi kwamabandla azancintisa ikakhulu eleZANU PF leCCC. Sixoxe lomabhalane webandla leZANU PF umnumzana Obed Mpofu ukuze sizwe ukuthi umkhankaso wabo uhamba njani.
Uhamba kuhle kuma constituencies wonke lawo akumele kwenziwe ama-by elections. Thina ngapha kuZANU PF hayi siyakhankasa lokhu sikhuluma labantu koBulawayo, eSingal North, neWangeni Eastern. Okuhamba kuhle abantu lokhu sikhuluma labo kakuhle, akulakuthokozela, akulakukhombana ngeminwe. Abantu bafuna ukuthi benze into ezabalethela intuthuko, injalo zabalethela lokuthula.
Ya, sesike sezwa abamabandla aphikisayo kakhulu abe-CCC besithi ibandla leZANU PF liyathenga amavoti ngokupha abantu kudla lokunye okunjalo. Lithini linalo?
Mina Gande, abantu akusamelanga badle ngesikhathi somkhankaso. Asonto yokuqala ukuthi bakhulume khonokho abantu be-CCC. Thina sikampena, sikhankasa, sisebenzisa abantu lokho esithi siyabenzela khona nxa sebesivotele. Lokho okuningi angikwazi, abantu nje abaqalayo sebebona ukuthi i-ground kayibavumele. Kodwa akuthule kule peace, kuloku thula okuhle ukuthi abantu azwake sizwe not even one indawo lapho kuthiwa khona abantu befila ezomba ngazwe bebanga ukuthi kuyavotelwa bani, kuyakhankaselwa bani. Abantu bazisebenzi bakwenza kuhle noma inifane ngathi sasiyilizile thina. Azange sicokozele savuma iy'nqumo zabantu, kodwa kathesi senza the same thing. Abantu bazazikhethela umuntu abamfunayo, uyiphatha abayifunayo, libandla ebalifunayo. Kodwa siyazi ukuthi iZANU PF this time round izanqoba ngokuthi thina ithesi le program yenkuthu.
Alo-ke ngumnumzana Obed Mpofu, umabhalane webandla leZANU PF obekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ukuhlaziya udaba lokhetho lwama-by elections sixoxe lolandela izombusazwe umnumzana Josephat Mzacangulube.
ninjani mahlabe Zulu engakutsho ukuthi iZNPF vele ivehle yaqhephetsha iqeda yabona ukuthi laba bantu aba recalliweyo ababizwe laba ngochabanga kabasoze babuyele parliament ngakona lokho abakutsho ukuthi anje kule judgment echoyo ukuthi laba bantu abangeze bahamba bayakontesta ngebizo ungebizo lesisi isiyiyo elwelwayo njalo eba recalliwe njalo into engiyibonayo ngabantu indlela abantu abazonde ngayo ngokwenzakala kwezinto la candidates afakwe ngochabango abantu abasoze bavotele kabasoze bavotele iZNPF izawina ama by elections lapho most engathi buningi ba izawina ngoba abantu bazondile njalo laba kade befuze bakhethwe ngabantu abekhethwe ngabantu bona laba esingathi ngaba recalliwe kabasoze babuyele ngenxa yokuthi kule judgment ebalisa ukuthi babuyele
kodwa nxa sikhangele indawo ezinjengakobulawayo okuhlala kunqobe khona iCCC ubona ungani kuzaba lo mehluko yini kathesa
kande engingakutsho nje lokho kungaba buhlungu ebantwini abaningi ukuthi engingakutsho ngesilungu at the moment ku opposition leadership kayikho engingakutsho ubuqotho obukhulu ikubona le ZANPF ingani yatanaza yaklamaza ukuthi ubukhokheli obuqotho vele abukho ku opposition ukukhokhela babulingasa nje umuntu njengoTswangirayo ukuthi wayesithi nxa abantu behlukuluzekile ahambe phambili athi asenzeni songs ahamba labantu ngaze ngitshaywe ngenzeni akukho ukukhokheli obabantu abanjabo Jobu Sikhala lathi kande sinje nje umzacalo kusaza ukuthi nxa umzacalo ngoda kulento ethile ethe umzacalo engena enjengale ka Valerie uvalerio senzwa ilunga lezaniphefuze kube yibabakhokhelela balondolwe njalo bagcina abantu abe sestore Valerio sofuze abe ngomunye oyingxenye yezaniphefu ukukhokhela buku abantu bazondile ngendlela okwenziwa ngayo kuma elections ukuthi ama election apho ama vote abo azanga protectwe ngendlela eqiniseke ukuthi labo ukhona ukuthi babake kwathi babevotela bavotela ubukhokhelo obukhona so ngenye into ebuhlungu kakhulu nalento into yakhona ukuthi iyona ngokwayo iCCC ihlale kakhulu ibheya ngokuthi ingakhangela into eziqhakathekileyo esifana nokuthi ama structures the constitution kuze ucina sebe kurecallwa ama candidates abantu babekhangela bebona ngelihlo elikhatsha ukuthi ithi iorganization ye party ayihambi ngendlela ubukhokheli kathesi egande buyahlupa ekhaya especially opposition nganabo umdlaza athu labantu ngesikhathi sika August 23 yawuse kuzaba lento twa ivote apa then zaniphepha amalunga ezaniphepha zahamba evote avotela babo bangene ngoba abantu bazondile bona lawa bazakuhamba bakontinue kuye phambili into engenzakala kule two ways uzaniphepha singabekela wahambe baye phambili baye divide amavotes oyingabona ngathi abaqine kakhulu iBCCT kibo gaba bangangeni laba abakachabanga vele avunqamba amanga abantu bazondile soze babavotele
umnomzana Josephat Mzacangulube ngolandela ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le studio 7 ese South Africa. Umanispala wakobulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabalele elizweni wabulala abantu abedlula ikhulu lamachumi amahlanu 150. Kwezinye izigaba zelizwe umumo mubi kakhulu. Kodwa kobulawayo umumo awukafiki kusibanga esikude ngoba amanani akhona ephansi. Sixoxe lomsekeli kameya wedolobho lakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Njengedolobho lakobulawayo sikhangelele ukuthi senqabele umkhuhlane lowecholera osizwakala usukhona elizweni leZimbabwe lakwamanye amadolobho lanxa thina kobulawayo ke singakabambi umuntu ongaba la yena lo mkhuhlane. Okokuqala sifisa ukuthi sihlanze idolobho lethu abantu abathengisela ezindaweni ezingavunyelwanga sibakhiphe baphume bese sihlanza ke idolobho ikanti le ndawo ezithengisa ukudla ezinge la ncwadi zokuthi zithengise ukudla singathi ngama licenses nesilungu lazo sikhangelele ukuthi sizivale idolobho lethu lihlanzeke bese senza njalo iawareness yokukhulumisana lezakhamizi zakobulawayo sizitshela ngomkhuhlane nalwe cholera okhanya sibhahile elizweni sibanika le ndlela zokuthi lo mkhuhlane unganqatshelwa njani yikho sizakwenza ngeminye imizamo esizayenza kodwa kuqhakathekileke ukuthi sihlanze idolobho lihlanzeke bese senza ke imizamo yonke ke le engikhulume
yona imithi lokunye ukukhangelelwe ngabantu ababe belomkhuhlane wonalo kukhona yini kuyatholakala lula
ye ngeke ngiyi ngitsho kwamanje ukuthi imithi ngaba khona kumbe kayikho, kodwa okuqakathekile ngokuthi abantu bavikele banqabele bangathathi lo mkhuhlane. Yebo, kambe njengedolobho asoze sigoqe izandla sithi kasilamithi, khangelana ukuthi sisebenzisane lezingatsha zonke ezikhona ezikahulumende, sisebenzisane lama-churches, sisebenzisane lenhlanganiso ezizineleyo, ama-civic organization, sisebenzisane labosomabhizinisi bedolobheni lakoBulawayo, sibone ukuthi lo mkhuhlane uyanqatshelwa njalo imithi yokuthi-ke yelaphe lo mkhuhlane iba khona. Sisebenzisana-ke sizizalwane zeZimbabwe, izakhamuzi zakoBulawayo jikelele.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngumsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo. Sokuqhamuke umkhankaso wokukhuthaza ukubunjwa komthetho ozakwenza kube licala ukuya emacansini lentombazana eleminyaka ephansi kwechumi lasithoba minwembili 18. Umthetho uthi intombazana eleminyaka ephakathi kwechumi lambili kusiya kwelichumi lasithoba minwembili 18 ilelungelo lokuya emacansini lowesilisa. Kodwa inengi lithi iminyaka le imele ikhuphuke ifike kwelichumi lasithiya ngalombili. Eloba ebulenjini we-X owake waba isikhulumeli sebandla le-CCC, unkosazana Fatsai Mahere, uthe okwamanje umthetho uthi intombazana lanxa ileminyaka elichumi ingalala lowesilisa bevumelane, akulacala okwenza umthetho lo ube yize. Sixoxe lomzali unkosazana Kethiwe Bebhe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Uzananzelela ukuthi abantu laba ababhilo 18 vele yona umthetho ubathatha ukuthi psychologically abakabi matured enough ukuthi bebe ne-accountability loba bengabe bedala icala kusuka nje kuthiwe u-under 8. So if umthetho bengela ungakho babambe accountable ukuthi bayenze icala, mina ngibona ingani nodaba lokuya emakhansini abakabi matured enough ezingqondweni ukuthi bekwenze njalo bekwazi ukumelana nama-consequences akho, ngoba umuntu o-under 18 uvele uyi-liability yabazali. So as long as engakabi psychologically matured ukuthi athathe i-responsibility nge-any aspect of impilo yakhe, then nokuya emacansini kumele kwenziwe icala if umuntu okhulileyo ekwenza.
Yona i-18 ubona ungani, ubona kusenzakala yini, kumbe iminyaka vele imele yona ibe yi-21 njengamanye amazwe?
Ya, 21 mina ngivumelana nabayo, ngokuzananzelela ukuthi impilo yanamuhla abaningi vele abanalo 18 years they are still under their parents' roof. Nomuntu uzothola ukuthi for example mina I did my A levels the year that I turned 18, so nxa ngisathengelwa ama-uniform, ngisathengelwa ama-toiletries, so I believe ukuthi ngaleso sikhathi kwakungekho engangingakwanisa ukuzenzela khona. So i-21 yi-age yokuthi at least umuntu abaningi at the age 21 babe sebenendlela zokuthi abanye sebesebenza. So mina ngivumelana lokuthi i-21 yiyo elungileyo.
Kodwa bakhona abanye abathi endulo omama babesenda bengakafikisi iminyaka engu-18, kodwa kwakungela okubi okwakusenzakala. Wena ukubona njani khonokho?
Endulo babagande kunengi okwakusenzekala okwakusethula futhi ilungelo lomntwana oyintombazana kumbe umuntu wesifazana. But ambona ukuthi kwakungekho okubi kumbe kwakungabi indaba zalutho. It was because ngalezo nsuku vele omama nje kwakungani lamantombazana abala malungelo, njalo abaningi babethathwa bendiswa babengelasei kungelasivumelwano balutshwani ababehamba ngokuthanda. Uzananzelela ukuthi kwakukhanya ingani kunomali ngenxa yokuthi mhlawumbe wayengekho okuchallenjayo, kodwa ungakhangela bonogogo bona labo labo ba bani bani. I'm sure manje bayafisa lapho ukuthi ngabahambe ezikolo baba lama choice ukuthi bebezifundele bezikhethele ukuthi sebefuna na ukwenza. So zinengi izinto ezazisenzakala endulo ezazisethula amalungelo abantu until into ize ichallenge inanzelele ukuthi iba lemthelela engalungile. Abantu nje bengayibona ingani noma. So mina sili lanxa bakhona abathoya ukuthi kwakusenzakala. Ambona ukuthi lawo mantombazana ngalezo nsuku babekujabulela. Kwakuyikuthi nje bazele into zathi system and ayikho inye impilo ababeyazi. Kodwa ngensuku zanamuhla ungananzelela sesibheka le ikhonomi yendulo, le mpilo yendulo yayinganzima kangako. Umkhonomi wakulezi nsuku vele umuntu o-under 18 years usaseyilayabhilithi yabazali bakhe.
Unkosazana Kathy Webhebhe ngumzali ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseBotswana. Okwamanje ke sizwe okusemaphephandabeni achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ugatsha lwezomkhathi olweMeteorological Services luthi abantu kumele balimuke izulu lesiqotho elikhangelelwe ukuna kusukela lamuhla kusiyango lesihlanu. Iphephandaba lobulembu elezimlife.com lilodaba lokuthi ukhetho olwedlulweyo lwabiza imali engamadola eMelika ayizigidi ezifika phose amakhulu amabili US 188 million dollars. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, lami bengicela ukungena ezindabeni, bengicela ukungena ehlelweni khona linjani, 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 kodwa lami ngike ngikhomente ngakulapho kumele ukuthi ngikhomenteke khona. Lami bekwazi ukufaka umbono, abantu bakithi abayekelani ukulwa belibodwa, kuthi abantu bakithi ukuthi kudlame, beyekele ukulwana, belungise ilizwe labo, bengabalani, bengacwasani, abantu kababonisane kahle, abadala labo baqonde izindlela kahle. Siyacela ngomusa, hayi udlame, hayi ukuthukana, mabesi bengabi bodwa, bengabulalani bodwa. Abalungisa ilizwe labo lilunge ngokulunga okuqondileyo. Ngiyabonga mangangena ehlelweni.
Salibonani basakazi bethu benjani. Hazi ubiwedo yami le izozwakala khona ngapha ngazi. Kubizo izovalwa ngazi. Ngithi ke ngiphawula nje kunamajaka abahlala ekhomadini amaNdebele kaFruz Mela kodwa yadima abantu basempumalanga. Hayi indebela yamaNdebele bayaphanda abantu basempumalanga khona lito ahanto yenzaka. Cela ukutshela ukuthi amandola asikho amani province yamaNdebele ekhona khona. Ma ungatiwe naye indebele fanele izibele lodwa kumele ibe hayi kula lito ahanto yenza indebele. Ngeke ufane ukuhlangana njalo lapho into esilwa nayo laba ndoda la. Silwa nezano la. Into esilwa nayo silwa nezano. Umbuqazwe, ikhensa, yesilwa nayo. Sibamba nene sikhiphe izano kuqala before sibone iindaba zamaNdebele. So ke singakhiphe izano ke sibe sesibona ke ngeendaba zamaNdebele ukuthi ungayenzwa kanjani ngoba mazikhiphizana saba yini lihlupho engala demokrasi engala ntandeneni ana lingathi ngaba silukhulungiswa kunye nalandiqala kunye ngafana kuthi ayikho into eyenzayo, ayikho into esiyenzayo. Asike sibambisaneni kulokhu esigikho manje ndike lime kuqala ngokuthi amandala ufanele ezimele.
Ngiyangibingelela emsakazweni bantu bakwethu, singabantu bakulelazwe sane ibhadi lokuthi ibhadi esaba nalo ilo lokuthi sithole abantu abathi bangabaholi kodwa bengogombela kwesa ilona bhadi saba nalo ngoba wonke umuntu ongena esiba yi-opposition ufuna ukugombela kwesakhe, ufuna ukudlela esikhwameni. Ingakho ubona kuney'ngxoshungxoshu ezinje, ingoba laba esithi ngabakhokheli abanandaba nabantu kodwa banendaba nento esuthi sabona ney'ngane zabo, abanendaba nokuthi izakhamizi noma abantwana basezimbabwe baphila njani. Ezilongibona into zabo zibahambela kahle, okuningi lokuningi lokhu abanandaba nakho ngoba ngisho lokhu ngoba ngoba andlulile ama election manje bebekhuluma manje bathule abasena plan bashiya abantu ehlathini. Ngizibuza ukuthi upresident lo othi ubezoyikhipha izano simthembe kangaka wasishiya ehlathini, ukuthi ngempela yini ezoshintsha ngomnyaka ka-2028 lapho sekuvotwa. Iminyaka ihamba njalo sihlupheka, kodwa abantu belokhu bephethe emlonyeni. Hhayi, bakhuluma kakhulu too much, bande kakhulu emlonyeni. Ama-actions wona afunakalayo, izanu pepa ifuna ukhishwa ngevoti, ifuna ukhishwa nge-action. So into ekhona la ukuthi uChamisa kufanele ukuthi ngabe uyaqina mpela abe yindoda mpela, ma ngabe ufuna umbuso loyani ukuthi awubuse naye angakazafe, makaqina abe yindoda.
Studio 7 lo abathi ngumhlanga lo uzobambobana amehlo, uzobhicabana amehlo ngodaka. Kula mntwana uzele izolo lapha, thina sizwele kudala asenze ilima thina ethi yena awulazana uPF ezobusa bona zilongobe khona bafuna ukuqinisa iTriple C, bona bebona bebulala iTriple C befuna izana uPF ivuta wayenze bona izithutha kula zilima la wathi zimabhe bahlakaniphile manje asenze ilima thina sizilima thina izilima yini lezi abantu izilima naye kuyini izilima abantu belibonti lezi zama ukwenza izilima awalisiyekeleni ngentazeni lezo zakwachabango lezo funa ukuzwa into zakachabango lezi nakobulawayo.
Siyabingelela, siyabonga. Ngithanda nje ukubonisa abanye nje abafowethu umbono omncane ukuthi bengasola uChamisa besoleni, uTrubusi besoleni, kodwa qinze ukuthi izanu le ekhona ebuswa nguMasona hey ingozi kakhulu, ngoba awutsho ke mabezatshela ujaji enkantolo ukuthi kalithethe kanjani icala lonele leTrubusi lisezinkantolo, kodwa libona ukuthi bafuna ukuliphendla kanjani belithethe kanjani. So ngizomunye isikhulumele sithi uChamisa uthule, ayikho into ayenzayo. No, amajaji aseZimbabwe asekhethathi wonke asefana nepolisi, ukuthi ezonguma wena uwaze uxabane labantu bezanu bulawo mbuthawa ngabantu bezanu uyevula icala epolice station. Ipolice station ayimbophi umuntu wezanu. Bonke abantu ababulala uMo Blessing bangxashangxasha namanje, labona abagamula ubhugi emavule ngocelemba basangxashangxasha namanje basafuna ukuthi banqume omunye umuntu. So izinkantolo amaphoyisa ngaphansi kwezanu PF akusekho, alisekho ithemba. Into njengasiza amaZimbabwe baphakame bonke bazikhulule bona kwabona amaZimbabwe, hayi ukuthi bathembe ikhodi bathembe ukuthi kunamaphoyisa kunani. Ayisekho leyo nto, umnanga wayo yonke into isephaketheni lakhe, yonke into izanu PF, police zanu PF, judiciary system zanu PF, for justice mara bona abantu ba reporter kunanga kwa everyday ngiyobatshela ukuthi icalele nje zakanje mayese uzothini ngaphansi sizikhulisa ngamaZimbabwe. Siyabona
basakazi beStudio 7, kanti thina wethu ama voice note kungani engavele emoyeni, kungani wethu ama voice note engavele emoyeni, kungani siyadama ukuthumela khona lapha, sithumele ngathi sithumele njani phela isazise lathi siyathanda ukuveza ethimbono ngendaba lesithumelela zona zonke izinsuku. Lo okhulumayo uGerald wakunqube esigodini phela, lisazise lathi ukuthi senze njani ukuthi awethu sikwazi lathi ukuthumela ama voice note ona lapha. Siyabonga, ngilapha eSouth Africa
Studio 7.
Hayi, Studio 7 sicela like lisikhuzele uMthwangwa uChrist Mthwanga, kanti amabhiliyoni la okhuluma ngawo angena elizweni labantu abakothumiloni abagebha igolide, imali yakhona iyanga? Kubuhlungu kakhulu ukuzwa uChrist Mthwanga ekhuluma ezitshaya isifuba ngokuthi yena wabamba ibhazuka wabulala belungu. Kodwa umbuzo ukuthi kho lokho okukhulumayo kunceda ngani abantu baseZimbabwe? Ngeke ngezwa bekhuluma laye laphana ethi yena i-history abantu akufanelanga bayilahle. Isimanga ukuthi mayithi i-history akufanelanga ilahlwe, kufanele phela uthini nge-history yabo yegugurawundi? Ngoba layo yi-history abayebenzayo ububi. Uhlala ekhuluma ezitshaya isifuba, angikwazi ukuthi amabhiliyoni la afaka mani, amabhiliyoniya afaka imali eZimbabwe bawafaka kuphi? Ngoba abantu nje bayahlupheka on the ground. Kumbe ukhuluma ngemali abayifaka esikhwameni sakhe? Hhayi, sicela lisikhuzele uChrist Mthwanga mani, hayi into ozikhulumayo mani. Sonke isikhathi ma ekhuluma yonke into ingaye lezano yakhe, ingayo lezano yakhe. Hhayi, Christ Mthwanga mani, sicela lisikhuzele yona.
Siyabonga balaleli bethu, lawo bekungamazwi enu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Ake singene kwezemelika iziphathamandla ze-Israel lebutho leHamas izolo bezile nkulumo ezokuthi ukubeka phansi izikhali okwesikhatshana i-ceasefire kuqhubeke ngemva kokumiswa okwamalanga ayisithupha. Lokhu kwenzakala ngemva kokukhululwa kwabanye njalo abantu abambalwa abathunjwa ngabebutho leHamas lababotshwa ngamasotsha akwele Israel. Ukuhlaziya impi le sixoxelo landela izombusazwe umnumzana Mkhululi Ndabambi.
Well, yona injongo ye-IDF Israeli Defense Forces kumbe yona nje ama Israeli has not been clear. Well, I can say that it's been clear in one aspect. Ukuthi ama-Palestinian territories asencipha okwe-Gaza Strip lokana vele sokuyi-strip khona kwakwe-Gaza i-West Bank hayi la vele isinyamalala. Uma ukhangela uma oNetanyahu be-announce besithi new settlements, pass the language and think new ngaphi khona phana indawo encane. Babe bexosha ama-Palestinian bebathathele. Khathesi bathi bona 1.1 million Israeli Defense Forces kodwa ama-Palestinians athi 1.7 million abantu. Ama-Israeli athi wona we told them to move to avoid i-offensive. 1.1 million people kumbe 1.7. Ama-Israeli Defense Force ithi wona sibatshele sathi move to the southwest of Gaza. Wonke bona laba bantu babasusa ezindaweni zabo. So their objectives are being met. Bayasusa ezindawo zonezinxaso sekuthiwa new settlements kungabi lo muntu omangalayo ukuthi ubatshoni and angaphi. Wona laba yi 1.7 million angithi babafuqela ukuthi baye e-Egypt. Igibhithe layo yikho ivala amagedi isithi hayi abantu laba bengaze bebuye ngapha njengobana bengama-Muslim anti linalithemba ukuthi bazabangcono ngapha pheleka basabuyeli so thina sizaba le-refugee crisis njengala amanye amazwe lawa athwele ama-millions and millions of ama-Palestinian. So khanya i-objective yabo they are pushing to ukuthi be-finalize ingxenye i-take over and expel ama-Palestinian asazi sizabona la u-Biden ukuthi angithi laphana kuPutin wathi uPutin solongu ungazungeni mbijana ayikhona kakhulu but now uPutin lokho ekhona phana sikwazi ukuthi ayikwazi kwini uBiden. Khathesi ama-Israeli athi wena angena alanda iHamas kodwa laye uBiden uthi yena hayi lingahlali phela lingaze lingene kodwa asazi what that means asazi sizabona.
Umnumzana Mkhululi Ndabambi ngolandela izombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 engapha kweleMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Imikhankaso yokhetho lwama-by-elections iyaqhubeka ngokuthula kundawana ezijiyeneyo zelizwe. Kodwa ezinye ingcwethi zithi kuza kuba nzima ukuthi abebandla lesisisi banqobe kulolu khetho ngoba inkokheli yaleli bandla ingabambananga. Umanisipala wedolobho lakwaBulawayo uthi ulungiselele ukulwisana lomkhuhlane wesihudo osusabelele elizweni jikelele wabulala abantu abedlula 150. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu Chris Gande.